Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani zolukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 20 Nhlolanja 2024 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Soluqalile elizweni jikelele uhlelo lokuthontisela abantwana baleminyaka ephansi kwelithumi umuthi wokwenqabela igciwane lepolio elitholakale eMashonaland West leHarare. Kulequla le Southern African Development Community iSADC elethekelela eZimbabwe okulamalunga ebandla leZANU PF aseqolotsha ethakazelela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzabamba isikhundla somgcinisihlalo okwesikhatshana. Babikwa bengcosana abatsha abenelisa ukusungula amabhizimusi elizweni lanxa uhulumende ebakhuthaza ukuba benze njalo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Kulequla le Southern African Development Community iSADC elithekelela eZimbabwe okulamalunga ebandla leZANU PF aseqolotsha ethakazelela ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uzabamba isikhundla somgcinisihlalo okwesikhatshana. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi lokhu akutsho lutho ngoba isikhundla lesi esise Angola okwamanje sinikwa kudedelwana kuyo yonke inkokheli yezansi yezwekazi le-Afrika kungakhathalekile ukuba yephula ilungelo likaZulu kumbe hatshi. Abaphikisayo balokhu bekhala ngempumela yokhetho olwaqutshwa nyakenye besithi bafisa ukuba iSADC ikhangele udaba lolu hatshi okwesikhundla sikamgcinisihlalo weSADC. iSADC ikubeke sobala nyakenye ukuba kaluqhutshwanga ngemfanelo okhetho kodwa lokhu kungalungisiswanga ngabantu beZimbabwe ngokwabo. iZANU PF ithi seladuma ledlula. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF omela iphelandaba chabalala idale lephalamende njalo ekudale leCentral Committee yeZANU PF.
Like iSADC isecretary babuyile lapha eZimbabwe bana bezokhangela belungiselela isummit ezayenziwa lapha kwelakithi okuye isummit lapha umongameli wethu azathatha over khona ichairmanship eSADC okuyinto vele eyenziwayo lapha emazweni ethu aweSADC lawo ukubana omongameli bamazwe lawo bantshintshana ukuba ngomgcini sihlalo welozini weSADC lake. So lokhu kutshengisela ukubana iSADC lamanye amazwe sesimuve phambili siya phambili sesilungiselela ngokukhangela ukubana sithuthukise njani ilizwe leli.
Kodwa-ke phela golide abantu bakhala lapha bakhala kakhulu xa sikhangela into zokhetho lezi bathi iSADC ibaleke liqiniso la loko sibumgcina sihlalo lokhu akulamsebenzi lokhu.
Okungenamsebenzi yikho ukukhala kunoku emsebenzi unokwenza kunokuthi sithuthukise ilizwe lethu sivuse umkhonomi wethu ngoba lizopha lethu sonke lilungelo lethu sonke. Even abe-opposition bona umsebenzi wabo ukuthi ngabe babuya le-alternative ubana bethi right thina nxa kubhende lapha sibona ngani ngabe sihamba ngale ndlela nxa kungahambi kuhle lapha sibona ngani ngabe kwenziwa ngale ndlela. Yiwo umsebenzi wabo hashi ukubana bebehlala befuna ukukhala ngokhetho osoludlulile. Bona iproblem bekuthi ukhetho balufuna ukuthi bethi kona lulungile nxa kuyibo abanqobeleyo kuphela okungayisiko kona nxa usiye ekhethweni kule mpumela ezimbili isenza uyanqoba kumbe uyanqotshwa. Nxa unqobile Chaba usuphuma ekuthabeni uqhase ukulungisa ilizwi. Nga unqotiwe, ye ungakhala akuyaleshwa kodwa khala phela ubusunjani ungasalahli imbeleko ubuye silungise ilizwe sindawone. Yikho kumele kwenzakale khonoko.
Kodwa ke phela lapha bathi ukukhala eZimbabwe. Kuyafana lembuzi ekhala ilandwa makhanka ngoba kula umuntu oza kulalela. Kuyaphelela endleleni nje.
Inkinga ekhona yikuthi bona abakazi beke bebe yi-opposition eyake yafaka ama-solutions etafuleni uthi hhayi lokhu kuba njekube ngale ndlela ngabe sikwenza ngale ndlela ngoba yiyo injongo ekuba le-opposition it's a government in waiting it's like i-shadow government okusho ukuthi kona kumele ngabe bathi kona bona hhayi nxa i-exchange rate ibheda imikanje so ngabe siyenza ngale ndlela and then kubonakala ukuthi hawu amasho abo ayasebenza for sure yikho kutshengisa ukuthi hayi for sure abantu laba bathembekile ukuthi kona singabafaka bangayenza into enjani elomkantsho engcono kodwa bona okwabo kuphela yikuhlala bekhala kuphela yikuhlala beswola kuphela bengaprofi any solution so loko mina ngibona ngathi akakusisizi ngalutho ngitsho.
Lo ke ngumnumzana Joseph Chuma omela iphelandaba Jabalala idalele ephalamende njalo ekudale le ZANU PF Central Committee. UGibbs Dube uphinde waxoxa lo mnumzana Promise Mkhwananzi othi lokhu eyisikhulumeli sebandla le-CCC.
Akula abantu abathakazelela indaba naleyo abantu basilukelwe kakhulu ngapha eZimbabwe ngesizathu sokuthi abantu bakhangelele ukuthi isadaki ibe le ndlela zokujezisa laba ababe behlulekile ukupasa ke singathi imithetho eyayifakwe yisadaki. Enjengama-SADC guidelines of free and fair elections, ngaba yi-economy, ngaba yindaba zama-human rights. Nxa i-SADC ethe iZimbabwe ayipasanga, njengokwenzakalayo ukuthi i-SADC ithi yona eZimbabwe yesuleka ukhetho ukugcwalisisa ke imithetho ye-SADC. Kusho ukuthi i-SADC bekungamelanga ukuthi ifake uMnanga Gutache ukutshengisela ukuthi nxa umuntu engephula imithetho ye-SADC, i-SADC lamazinyo. Iyaluma lapho kuphanjaniswe khona
kodwa ke ikhanyazana bakubandla leZANU PF batshaya ingquzu lapha bathi hayi okhetho phela vele sukazela duma ledlula njalo kuthi ukuthi uMnanga kwangena esikhundleni se-SADC chairmanship kuveza ukuthi ilizwe liqhubekela phambili njalo zokhetho lezi hayi khohlwane ngakho lani liyaxokozela khonapho
daba yokungena kukamnanga kwayelani lo dispute ekhona ekhethweni it's just a rotational bekuvele kumele ungene eZimbabwe inoba ngabe kuthiwa ngumongameli uChamisa okhona bekuzavela kubuye eZimbabwe kodwa sina sithi nxa kube lama-disturbances njengalayo esawabonayo kukhetho lodlulileyo lolu kwephulwa imithetho yeZimbabwe kwephulwa isinqumo somthetho i-constitution kwephulwa la imithetho yesadeke ama-elections isadeke ibingamfalelanga njalo ayifalelanga njalo sizabe silokhu sikhankasa sibhalele isadeke sibathe kuthi awumelanga lifake uMnankagwa ngoba kule ndaba ezipending okumele zilungisiswe engakarecognizwa njengo-chairman ophuma ekutheleke ngumongameli welizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye bathi phela le bandleleni limanikiniki abanye bame ngale abanye ngale njalo lokuthi phela kwenziwe olunye ukhetho akusazwakali kunalithini ngakhonoko.
Akulanto emanikiniki ukhetho lolu lwenziwa phakathi kwamnumzana uMnankagwa lomnumzana uChamisa. Nxa lunokuphindwa iwama-presidential candidates abemela bhuqane ekhethweni olumgceki olu-free and fair njalo nokukhuluma ukuthi ubaba uChamisa ayisiye mkhokheli we-triple C kuphela umkhokheli welizwe lonke ungaphezu kwe-triple C umkhokheli we-democratic movement yonke jikelele ilizwe lonke jikelele
kodwa kuthiwa kathe singasela bandla phela usemeqekele khonali katshana so uyaba umkhokheli njani baba mkhona
ukukhokhela kudinga ibandla ukukhokhela nasikhuma ngukhokhela sikhuma ngokukhokhela abantu ungaba lesibaya kodwa nxa ungela nkomo ufana nokuthi awulakungabi lesibaya kungcono lesi lapha sikho sikhona daba yokuthi khona inokhuza ubaba uChamisa nguye olabantu ilizwe lonke iZimbabwe yonke ngakhonokho yibo ubukhokheli ngabantu ubukhokheli ayisobandla nxa engavuka namhla efake elinye ibandla amina pha wonke umuntu uyakuthi ukhona ngale kodwa lapho esikhona kathesi ayisayondaba amabandla.
Alo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi othi elokhu isikhulumelise bandla le-CCC. uke wazwakala esithi nguye osokhekhela leli bandla. Ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseHarare. Usoluqalile elizweni lonke jikelele uhlelo lokuthontisela abantwana abaleminyaka ephansi kwelithumi umuthi wokwenqabela igciwane lepolio elitholakale eMashonaland West leHarare. Uhlelo lolu luqutshwa lugatsha lwezempilakahle lumanyene labenhlanganiso e-UNICEF World Health Organization Global Eradication Initiative lezinye. Okunenga sikuzweni kuntatheli zindaba ye-Studio 7 u-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngugcweleyo ekwabulawayo.
Lokhu ngokokuqala ukuba eZimbabwe linike abantwana umuthi obizwa ngokuthi OPV2 vaccine osetshenziswe kwele Ethiopia, eBenin, eCongo Republic, eLiberia, eNigeria lakwele Sierra Leone kusukela ngomnyaka ka-2021. I-UNICEF ithi kukhangelelwe ukuba abantwana abafika izigidi ezine 4 million bazanikwa imithi kusukela namuhla kuze kuyefika uNcwabakazi ngomnyaka ozayo. Umnumzana Douglas Mombeshora ophethe uhlangothi lwezempilakahle uthi kuqakathekile ukulwisana lomkhokha wepolio okuthiwa ipolio virus type 2.
We have had a challenge with certain religious sects who are objectors to seeking health solutions from our health institutions. We have gone to consult their elders so that they can talk to their subordinates, and I think we are winning.
Sike saba lohlupho ngabantu bezinye inkolo abangavumeli abantu ukuthi baye ezibhedlela zethu kuyodinga usizo kwezempilakahle. Sesikhulumisane lenkokheli zabo ukuthi zixoxisane labalandeli bazo.
Uhlelo lwe-novel oral poliomyelitis vaccine 2 luqhutshwa emakilinika lezibhedlela. Omunye wabaphethe uhlelo lokunika abantwana umuthi wepolio ngumkhokheli wabongi kukhansile yedolobho lakobulawayo unkosikazi Sithokozile Hobe.
Thina esibulawayo Metropolitan Province siyabe sithontisela abantwana inovel oral polio vaccination. Sikhangelele ukuthontisela 214,586 abantwana nge-4 days lezi zilandelayo.
Omunye wabokuqala ukuhambisa umntwana ekilinika ngunkosikazi Josephine Hassani okhonza e-Africa Apostolic Church kwaMaja eChabalala Clinic.
Ngibakhuthaza ukuthi kababuye labantwana ngoba abantwana bamapostoli abaningi bayaphela ukufa ngenxa yokuthi kabavikelwa. Kababuye labantwana babo amapostoli bazitondisela akubulawa abantu lapha esibhedlela.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Gordon Ncube oyenelise ukuthontisela abantu bakhe ababili ukhuthaze abanye obaba ukuba benze njalo.
Hayi, akuthathi isikhathi. Uyafika nje uhlale umntwana weyo athi maqeda uweyo join line umntwana athontisele.
Isakhamuzi seNyamandlovu unkosikazi Sibonye Inkosi Bebhe uthi bahamba umango omude besiya esibhedlela njalo uhlelo lokuthontisela belungakafiki emangweni wabo. Uhle wathatha leli thuba ezohlolisa umntanakhe ukuthi ahle athontiselwe.
So ngasibhelele ngilo hambo lwami lokuza esibhedlela nxa ukuthi isibhedlela sethu zikhatshana kahlila zibhedlela hambilanga lonke. Nxa sisiya esokuthi singasuka ngama-4 siyafika ngabo-10.
Ngomnyaka odluleyo ngomfumfu uhulumende ubike ngokufunyanwa kwepolio esanyathi emntwaneni oleminyaka engaphansi kwelithumi. EZimbabwe lacina ukuba labantwana ababanjwa ipolio ngomnyaka ka-1989 kuthi ngomnyaka ka-2005 iZimbabwe yatholiswa imendulo ilizwe eseliyenelise ukuqeda umkhuhlane wepolio kulandela uhlelo lwayo oluqinileyo lokuthontisela abantwana umuthi wama-vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Babikwa beyingcosana abatsha abanelisa ukusungula amabhizimusi elizweni lanxa uhulumende bakhuthaza ukuba benze njalo ukuze bazithuthukise njalo bakhulise umnotho welizwe. Okuningi asikuzweni kuTobias Mudzingwa eseHarare.
Iningi labasakhulayo babikwa bethikaza ukuqhuba amabhizimusi eZimbabwe besithi bayesaba ukugcina belahlekelwa imali. Kodwa kulabanye abaqunga isibindi bezame ukuvula amabhizimusi. UJacob Zikali ohlala koBulawayo ngomunye wabafake imali emakhwapheni besesaba ukuvula ngayo ibhizimusi.
Okuhlupha yikuthi umnotho welizwe ubonakala ukuthi uyangaphi. Ngesinye isikhathi izinto zingcono kodwa ngesinye ziyabe zibhida. Le mali yakuleli iphela amandla nsuku zonke. Ngisuke ngizibuza ukuthi pho ngiyaqala okwebhizinisi kwami kuzaphila yini okwesikhathi esithi nxa i-economy inje. Kungcono ngisebenzise imali leyo ukwenza other things.
Abaningi abakusimo lesi abathi kuyehlula kweleZimbabwe ngenxa yesimo esibi somnotho kanye lesombusazwe, ngakho ke akucaci ukuba liya ngapi ilizwe. Loba kunjalo kulabatsha abasungula amabhizimusi elizweni. Omunye wabo ngurumbitsa eMatonga ohlala eChegutu.
Ukuswela into ozenzelayo wena wedwa kusho ukuthi iminyaka yokuhlala endlini ungela msebenzi zabiningi. Ungaba liqiniso ukuthi ayisikho sonke esenelisa ukuba ngosomabhizimusi. Kodwa manje singenza njani? Yikho ubona ukuthi thina lapha eZimbabwe abantu abaningi vele sinamabhizimusi amancane. Ngoba imali yethu yabilitshwane but yikho lapho yabukwanza ukuthi engxenye uzuza imali yokudla, imali yokuhambisa abantwana esikolo, imali yokwenzani.
USikhonzile Khumalo ohlala koBulawayo uthi sewasungula elakhe ibhizimusi.
Mina ngilungisa ama-keyholders, ngimathengisela abantu nje ezama-companies. It's been 4 years ngisenza lokho and kuyangiphilisa. Nxa ekhona ofuna laye ukuqala okwakhe, ngingathi kuye start small. Amabhizimusi ethu abasakhulayo afuna ukuthi siqale ngokuncane, siye sikhula mbijana mbijana. Kodwa kuyenzeka lapha eZimbabwe loba ziwomile izinto.
Uhulumende okhanga ukuba abatsha besungula amabhizimusi usebenzelana lebhanga le-Empower Bank eboleka abasakhulayo imali. Umnumzana Ofas Dube, umsekeli wenkokheli ebona ngemisebenzi kugatsha olubona ngendaba zabatsha, uthi kunengi okwenziwa nguhulumende okhanga abasakhulayo ukuba bevule amabhizimusi kweleZimbabwe.
I-Ministry of Youth ilamathuba akhona amaningi kwabasakhulayo. Izikolo zokufundisa imisebenzi yezandla esingathi ngama vocational training centers, lapho abasakhulayo abakhuthazwa ukuthi baye khona befundele imisebenzi yezandla. Njalo siyafundisa ukuphathwa kwamabhizinisi siLeZimbabwe Youth Council ekwenzayo lokuthi nxa befuna ukuregister amabhizinisi abasebenza semthethweni siyenza njani. Konke lokho siyakufundisa.
Loba kunjalo, ingcwethi ecubungula ezonotho lezombusazwe okunhlanganiso yebona ngamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association, umnumzana Effie Ncube, uthi nxa umnotho welizwe ungaqhubeka umubi kangaka, uncedo lukahulumende kalusoze lwaphathisa abatsha.
Ezepolitiki lezenotho zilunge zithembise ukuthi leyo mali yabisetshenzisiwe ukuze kuvulwe lelo bhizinisi izatholakala njalo. Okwesibili okuqakathekileyo ukuthi abatsha bazakwazi ukufinyelela emabhenki bathole imali yokukhulisa amabhizinisi abo yokuvula lawo mabhizinisi njalo. Okwesithathu okudingakalayo yikuthi abatsha bathembe ukuthi imali le abayizuzayo izagcinakala ngendlela efaneleyo, hayi ukuthi icine iphela amandla ingasayiyo lutho.
Ngomnyaka ka-2020 ibhanga lamazwe omhlaba eleWorld Bank lazisa ukuba iZimbabwe ngelinye lamazwe lapho okuhlupha ukusungula amabhizimusi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Izitolo eziningi emaphandleni lasemadolobheni kazisamukeli idola leZimbabwe ngenxa yokugugudeka kwesisindo salo okubangelwa ukuswelakala kweziqondiso eziqinileyo zokulisebenzisa kahle. Osomabhizimusi bathi kalisathengi lutho idola leli, ngakho ke sebefuna elemelika loba litholakala nzima emphakathini. UBathabile Masuku siphalo ludaba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ukugugudeka kwedola leZimbabwe okuqhubekela phambili lokuswelakala kwedola leli kwenza kube nzima ukuba abantu bethenge isinkwa lokunye okudliwa nsuku zonke. ayisatholakali intshintshi emavinkilini ngenxa yokugugudeka kwesisindo sedola leZimbabwe. Umnumzana Mthabisi Ndlovu, isakhamuzi sebubi, uthi imali yeZimbabwe sekukalutshwane ukuthi bayisebenzise ezitolo.
Uthengeni lasekuthengiseni, wonke umuntu ubiza imali yangaphandle xa uhlangane lomuntu othengisa olutho. So inkinga esihlangana layo yona leyo, eZimbabwe sihola ibhondi lisekhadi, kalisasebenzisa ama-credit card sokalutshwana ukuthi siwasebenzise, ngoba ma usebenzisa i-credit card uchajwa more than i-price ekhona ku-ITM yona leyo yabe ufuna ukuyithenga. So i-challenge esihlangana layo njengabahlali beZimbabwe.
Umnumzana Amos Sikhosana, isakhamuzi seMatopo, uthi imali yakuleli ayisasebenzi yibo eMatopo, ethi abezitolo bafuna eMelika kumbe iRand.
Lapha esigabeni sakithi imali le yangaphandle le abayibiza bathi yi-foreign currency yiyesebenza kakhulu, iyasebeyiphatha ukudlula le imali yakelakithi. Yizwe imali esesizisebenzisa esigabeni sakithi lapha emakhaya. Xa ungena ezitolo intengo zakhona seziyiyona leyo. Sesidinga usizo lokuthi ma sisizakala sisizakale siphethe yona le imali yeMalika.
Usomabhizimusi umnumzana Ndalwenhle Ndabezwe uthi imali ye-RTGS ayisavumi ukuthi iqhubeke isebenza, ikakhulu kulabo abenza ibhizimusi, ngoba awungeke uyehoda impahla ngedola leZimbabwe.
Inhlupho lemali yeZimbabwe likhulu kakhulu, ngoba abantu bavela basasebenzisa bona imali yalapha, sebekhetha bona ukusebenzisa ama-US dollar kumbe amarandi. Ngakuthwele i-RTGS i-rate yakhona iyabe intshintsha isikhathi ngesikhathi, futhi kuya kungasavumi ukuthi uqhubeke usebenza ngalolu hlobo.
Umqondisi we-National Consumer Rights Association umnumzana Effort Ncube uthi abantu beZimbabwe kabasela themba le mali yakibo.
Abantu beZimbabwe imali yeZimbabwe kabasayithembi, kabayifuni, kayigcini inzuzo, kayithenga ngendlela efaneleyo, ilahlekelwa ngamandla. Yingakho besebenzisa imali zangaphandle, ikakhulu idola leMelika, ukugada ukuthenga izitolo ezinkulu ezincane. Lohulumende kanti laye iyo ayisebenzisayo vele nxa ithengisela abantu okuthile. Ngakho-ke iyo vele sisebenza ilizwe lonke. Kanti ke lalabo abaswayiphayo baswayipha besebenzisa yona imali yeMelika, le yaseZimbabwe hayi akula muntu oyifunayo vele.
Umnumzana Stevenson Dlamini, ingcwethi kwezomnotho, uchasisa indlela ezingenziwa ukuze abantu bayethembe imali yakibo.
Kulento esivame ukuyibetha ngokuthi yi-de facto dollarization, lapho ilizwe lizithola lingatshongo okusemthethweni selidollarize, kodwa lithole isimo somnotho sesivele sisiguqulile, sesivele sisebenzisa umnotho wamanye amazwe. Akulakwethembeka emalini yakithi, abantu abayithembi. Kuyafunakala inguquko enjengama-currency board eqhathwayo, ibe ngelusa isimo somnotho welizwe leli. Kuvumakala ukuthi kwesikhathi esifutshane sike sisebenzisa imali yamanyamazo, ngapha kusalungiswa indlela engathi ingahlala isikhathi eside.
Lo nyaka kusukela ngoZibandlela, idola lakweZimbabwe seliwe isisindo okungaphosa kufike kumashumi amahlanu ekhulwini, i-47% kusiya phezulu. Emkambo wemali kahulumende, idola leMelika elilodwa lithenga amadola eZimbabwe azinkulungwane ezilitshumi lanye, i-US dollar kusiya ku-11,167 Zim dollars, kodwa emkambo omnyama idola elilodwa libiza amadola azinkulungwane ezilitshumi lasithupha, i-16,000 Zim dollars. Ibhanga elikhulu eliboleka amazwe imali ele-International Monetary Fund lithi sokukompunzi edla emini eZimbabwe okumele kube nemithetho eqinileyo yokusetshenziswa kwemali eZimbabwe. Imele Studio 7 ngokubulawayo ngubathabile Masuku.
Kwezemelika, ukuhluthunwa kwedolobho le-Ukraine ele-Advitka ngamabutho akwele-Russia ngeviki edluleyo kudale umbuzo wokuthi kungani idale lephalamende leMelika ele-The House lingavumelani ukuthi ele-Ukraine liphiwe uncedo lwezigidi ezingamachumi ayisithupha zamadola, $60 million ngesiphangiphangi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo weMelika umnumzana Mkhululindabambi.
Yabona uPutin wasebenza kakhulu ngelaphana esikhathi saka Obama waphanda wagepa waphanda to make inroads into American politics and wonke abantu who had any inkling of ukuyi racism kumbe wabakhwebekayo into khona ngapha baze benza ibale lithi Obama ngaso lithi Obama babengane bayathethisa omnye uzothi hey hey bakithi is President Obama so uPutin wasebenza wemba kakhulu ngesikhathi saka Obama to turn so that anyone that didn't want a progressive politics, he used it to make inroads. So abantu abaningi lapha bakhuluma ilanguage ka Putin. So ukwehluleka ukuthi iAmerica inike izikhali, it shows just how much he has achieved. And ukuthi nje yena uPutin ngoba iRussia, wawusithi Russia, Americans fell in line. Vele bese bethi no against Russia. Kathesi uPutin ulama mouthpiece, he doesn't have to say anything. Izini sebemkhulumela ama viewpoints akhe wonke lapho so no ubunzima lobuyana obukuya Ukraine it was to be expected kodwa iAmerican foreign policy always prevails and so imali lana izahamba bazayidelaya ukuthi iUkraine ibe weaker or ubiwe lama issues kodwa hayi ama Americans they think ahead babona ukuthi our supplies are going to run out in a month they don't come in a month bezocela sebe wode last month so that in next
Nxa sikhangela ukubana ele Israel yena ngokwakhe umongameli Joe Biden useke wasola ukuthi lihlasela mahlayana manje siyabona nanku sebefuna ukuthi kuhambe imali iyophathisa lelo lizwe ungathini wena ngalokho
imali ehambayo kande unazelile ukukhumbula ukuthi iphathisa bobabili ama-Israeli lamagazi imali izishunqa zihamba one ukuthiwa Israeli ihambe ebhomba two ukuthiwa bona labo babhombayo nansi imali yamabhandisi kumbe ngeyane egaza yena leya but whatever they're doing abakufaka egaza Israeli yabhomba so no imali ikhona egaza ihambile lakho futhi le Israeli i-Israeli kayisoze le-America kabasoze beshukane ayikhona akhathesa kungabe we know the Bible says when the real Jews get to Israel there'll be peace in the world so we ask ourselves who are those people but Israel li America you know isifuna sangapha lesangapha
lo ke ngumnumzana mkhulula indaba mbi olandela izombusazwe welemelika uma manje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu
Studio 7, Studio 7, linjani bakithi, hayi thina siyaphila, hayi into engiyibona, into engiyizwa yenzakala ekhaya, angiboni ukuthi into lengqondo, kuna abantu ngokuthaba ngabo lokubele kube tshintshana after 3 months, bayebeyenzeni, kade anto bevele ngani nguye ozibambileyo, nguye uthabanga, sephumile, senika abanye, cha uthabanga usile.
Ye, sibingelele enkundleni, ye, hayi lokhana kungayithusi abantu kucacile lokhuyana, umsebenzi. Kachabangu sesebenzile uChabangu yinto ayevele iqhatshelwe izano ukuthi khona izakwazi ukwengezelela isikhathi sikamongameli yikho umsebenzi kaChabangu wayewuqhatshiwe ngoba kulolu khetho njengoba yayingayitholanga i-230 majority manje bazasiguqula isisekelo sombuso ngemisebenzi kaChabangu hayi futhi uChabangu lo angazi ukuthi wasivelela kuphi shebu
Studio 7 Studio 7 sanibonani Studio 7 balalele kunye nabasakazi kanti Studio 7 imbono kubingelelana hayi nani hayi akusena mbono esiyenzayo lapha sokuyikubingelelana nje kuphela ku Studio 7 hayi ingadli nezano madoda hayi akusetshenzwe lapha akusetshenzwe ningadli nezano izano sevalile imbono sokuyikubingelelana sokuyiyo ukuthi imbono leyo kubingelelana hayi kwehluleka makhala njalo lo khuluma
Studio 7 linjani umsakazi abasakazi lonke labalaleli okhulumayo nguVusi Dlomo Ngisenyama endlovu. Ngiyayizwa indaba kababa uSkhwica Mfundo Welshman Ncube lo baba utenda ibhithi. Lambe ngingakhangelelanga ukuthi bangaphinda babuyele kulelani ibandla ngokungcole selikho khona. Kodwa kungasenani.
Isikhathi sesilomona. Isikhathi sesidliwe ngumangoyi saphela sathi du. Asidimaneni njalo kusasa isikhathi sinye. Igama ngoChris Gande.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.